Abakubandlale movement for democratic change elikhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora bathi iqhubekela phambili imikhankaso yabo loba enye ivinjwa ngamapholisa. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethula kwemibiko kubandlaleli uthi kunzima ukukhankasela ukhetho oluzayo.
Ukhankaso lwethu njengebandla le MDC lusaqala lusahamba kuhle aluhambi kuhle ngenxa yokuthi imihlangano yethu iyavalwa, abantu basevalweni bakhankasa besevalweni. Ngokuthi ukuze siyenze imihlangano emkhulu angithi kumele siqale sihlangane ezindlini zabantu, sihlangane ezindaweni lapho abantu abahlala khona. Manje khonokho yikho okuhle kuvalwe ngamapholisa, umuntu angaveleza umhlangano endlini selale landelwa ngamapholisa ukuthi ubusenzani, ubulobani, bekuthiwana, abantu babesebesasaba. So kulohlupho olukhulu khathesi abantu balokwesaba ukuthi benze imhlangano. Kodwa njengebandla kungatsha eziphezulu sesenzile wonke amalungiselelo okuthi ukhankaso lwethu olwamarali, olwama-door-to-door, olwama-roadshows luzahamba njani. Uhlelo lwakhona lonke sesilubekile nje. Sike saba la imihlangano esingazange sibe lohlupho ngayo eManikaland, kuyona limpela veke khona la kubo Cholocho la kubo Lupane, okutshengisele ukuthi abantu u-EMDC basayithanda, abantu basakhangelele ku-MTC ukuthi impilo zabo ziguquke. Ngokuya kwesikhathi abantu baza kubona nje kubuyela kusiba yi-MTC yona leyana yakudala, ngoba silokho sifuna ukuthi ilizwe leZimbabwe likhululeke, abantu babe lempilakahle.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Traimo Mpofu okubandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Silibandla le-CCC sisebenzisa zonke indlela esizibona zisebenzela ukubana sikhankase lokubana inhlilo zethu zifinyelele ebantwini. Siyakunanzelela ukuthi amapholisa azama ngendlela zonke ukubana asetshenziswe yi-ZANU PF ukusibisela emuva, kodwa asikusoze kusehlule ukuthi sikhulumisane labantu. Siyazihambela thina mathupha kathesi ngenhlilo zethu ezitsheneyo, kathesi sile riphwena le esiyenza silugatsha lwabatsha. Siyayifikisa ebantwini, siyakhulumisana labantu emizini yabo. Akula muntu osiyalela ukuthi sifike emizini yabo. Umuntu olelungelo lokusiyalela ukuthi sifike emizini wakhe nguye umnikazi womuzi. Manje phoke kukhanya abantu bayasithanda, so kuyasijabulisa kakhulu ukuthi siyafinyelela ukuthi sikhulumisane labantu bona uqobo. Kodwa siza kwenza kasoze sime kuyala silwisana le nkululeko, ikakhulu nasikhangele ukuthi amapholisa asesetshenziswa yi-ZANU PF ukubana asivimbe ukukhankasa kwethu. Sizathatha amanye amanyathelo athize ukuzayenza ukubana amazwi ethu azwakale, njalo amapholisa akubone kufanele ukuthi asebenze professionally, nokuthi kusetshenziswa ngelinye ibandla lezombusazwe. Hayi, ukhankasa siyakhankasa, asimanga. Inhlelo zethu ziyafika sile bantu, njalo sethemba lokuthi ukhetho lolu luzayo siyanqoba noma kanjani.
Umnumzana Munashe Mdutsa okubandla le-ZANU PF njalo kudale le-Central Committee kubandla leli uthi sebedinga amavoti ayizigidi ezinhlanu akamnangagwa.
2023 sefikile, iZANU PF ibandla labantu, asobandla elithi liqalisa ukungena ebantwini likhankasa ngenxa yokuthi sosifikile eminyakeni yokhetho. Thina siyibandla elibunjwe ngabantu, ibandla elabantu elalungiselwa ukumelela izifiso zabantu. So iZANU PF ikhona ebantwini, ibivilise ebantwini. Esesikwenza nje kathesi kulonyaka yikukhuthaza abantu ukuthi bebhalise lokulobisa ukuvota. Okwesibili esikukhuthaza ebantwini yikuthi beyenze konke abakwenzayo, bekhankasa ngendlela ephakimeyo, ngendlela elomanyano, indlela elokubambana, njalo ngendlela elokuthula. Siyakwazi ukuthi abanye abavele besesaba ukudliwa bayaqalisa inganekwane ezokuthi bachayiwe, bayaqalisa inganekwane ezokuthi kulokuqilibezela. Kodwa ngenxa yokuthi bachawa yikuthi bona bayaphuza ukungena ebantwini, babuya kuphela ebantwini sebezocela ukuvotelwa. Yikho-ke thina njengenhlanganiso ye-ZANU PF sikhangele ebantwini ukuthi hayi, liyazibonela ukwehluleka osokwenze i-CCC emadolobheni. Siyabona ama-pothole, siyabona ama-switch, siyabona amanzi aphonga ukuhamba, siyakubona ukwehluleka okungaphezulu okwenzakalayo. So abantu sebekwazi ukuthi kumele bakhethe ibandla labo elizabanceda libakhiphe kwintini ezinjengalezi. So thina njengoba siku 2023 into esingayitsho nje ukuthi hayi, umnyaka kade siwumelele, umnyaka othi vele umnyaka wokukhetha, umnyaka wokuqiniseka isifiso zabantu ngokubisela iZANU PF embusweni ukuze iZANU PF iye phambili ngodaba lokulungisa impilo kahle zabantu, iZANU PF iye phambili ngodaba wempumelelo yabantu lokukhulisa isizwe sethu ngezinto ezibambekayo ezinto eZANU PF. So thina sithi hayi sesifikile ku-2023 njalo abantu bazakhetha ibandla abalaziyo ukuthi ibandla elalwela inkululeko, elilwela kathesi inkululeko yempumelelo yabantu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwethula okusemthethweni insuku zokhetho lolu kumaviki azayo. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, ngingoGibbs Dube.